siyabonga Sandra Locree silichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 12 ngombimbitho 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC sitholakala emoyeni lasebulenjini ku-intanethi kuwebsayithi yethu ethi www.voandebele.com iwebsayithi njalo www.voandebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Inkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Inhlanganiso yemthwakazi Youth Leaders Joint Resolution ithi zaphikisa isigwebo sokuthi iziphathamandla zazo lo ezimbili zihlale ejele okwenyanga ezintathu kumbe zihlawule amadola ngamakhulu amahlanu i-$500.
Lapho khona ludubo lodwa baba izulu njengoba lisina luhlupho kakhulu kugogo khonapha kudilikeli akuhlaleki sibili kufuna ukulungisa manje kumalungisa kakho ngiphila kabunzima sibili okokuthi usukhulile akusela ndlela lokuthi ungazinceda ngayo.
Izakhamizi zelokishini lemutuya edede ezedlula ikholo sezidilikelwe izindlu ngenxa yezulu.
Ukuliphoma le ndaba lamuhla sikhangela udaba lwabobaba abadlwengula abantwababo abangamankazana.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu emthwakazi Youth Leaders Joint Resolution ithi zaphikisa emthethwandaba ophezulu isigwebo esethulwe ngumantshi izolo isokuthi iziphathamandla ezimbili zalinhlanganiso zihlale entolongweni okwenyanga ezintathu kumbe zihlawule amadola angamakhulu amahlanu i-$500 munye ngamunye inyanga yonale ingakapheli ngokutshengisela bengalamvumo evela emapholiseni. Inhlanganiso le ithi kusobala ukuthi ababili laba umnumzana Mqondisi Moyo lomnumzana Buli nomnumzana Busani Sibindi kabalacala njalo le mali abayihlawuliswayo iphezulu kakhulu kukanti ayihambelani lesigwebo sabo kumbe icala abaletheswayo. Amalunga inhlanganiso le angamachumi amabili lanye abotshwa itshengisela umnyaka odluleyo ekhonona kwinkampani yezesa ngokuqhatsha abantu abavela ezigabeni ezijiyeneyo zeMashonaland abedlula amakhulu amahlanu bezokwenza imisebenzi engadingi imfundo kulenkampani esemganweni kobulawayo. Kodwa uSibindi noMoyo batholakale belecala lokuqoqa ukutshengisela lokhu kanye lokuthwala ugwalo lwepetition olubikwa lwalusayinwe ngabantu abaningi bevumelana labo. Esethulwa isigwebo umahluli umnumzana Crispin Mberewere uthe akusiqiniso ukuthi izigaba zeMandebeleni ziyabandlululwa njalo ukuvalwa kwamankampani kwenzakala elizweni lonke. Kodwa Moyo leSibindi labo bakhulule kucala le-criminal nuisance ndawonye lamalunga alinhlanganiso kanye lezakhamizi ezingamachumi amabili lanye. Inhlanganiso le yayetheswe amacala amathathu phezu kodaba olufanayo kodwa elinye lesulwa. Asizweni okuninga lolu daba kungxoxo esiqhobele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Alan Mlalazi.
Ikoti yebatholeke lecala kodwa bona balivumanga ngicala ngo. So isigwebo lesana sibe sinenge kakhulu kulecala yababelenzile. Ngoba icala ababelenzile ukuthi abareportanga beshiya demonstrate njalo babenga demonstrate abantu abana babehambisa ipetition ezinye. Cabanga ukuthi seziyaphila inhlanganiso. Sina sibona kungalacala lapha ngokuba iconstitution ekhona kathethe eZimbabwe yavumela ukuthi umuntu asole into oyisolayo. Kuyocala ukusola.
Batshengisela singalotshwa isekelo sombuso esitsha.
Kodwa sebegwetshekele isekelo sesilotshiwe. Ikhethi yana ithethe 1 year ngoba icala sokuba khona ngo-April last year up to i-criminal nonsense ayisozithathe so long so vele babezama ukuthi bedinge indlela zokuba gweba noma bengalacala.
Selikhulumisene legqotha lenu njalo lithini?
sikhulumisana ngokuthi ngolo siphele futhi kwenziwa phili ngekhesi la ngokuba kukhanya ngazani abantu abana kulabanye abantu ababaphushayo ngemuva ukuthi abantu labana betholakale belecala ngokuba antabona ukuthi okwenziwa khona kwenzakala ukuthi why becomplain ukuthi abantu basuka kwenye iregion besiya kwenye iregion okuyinto vele okwenza sasisafoma inhlanganiso ezinjalo ukuthi thina sikhanye ngazani sithiwa si-second class elizweni lakithi kuyini okukhozela khonokho kubenxa ukuthi thina siyalungele lokuthi sikhulume sisole ezinye izinto singasola ezinye izinto sesikhanye ngazani sithiwa singama-tribalist
mahluli umnumzana mbere were uthi yena isigaba semandebeleni asibandlululwanga lokuvalwa kwamankampani kuyenzakala izigaba zonke zelizwe
kukhanye ngazani kule side oyisekelayo ngoba leyo into yazakalayo international ukuthi imathiwe nembi kula ma-companies more than over 100 companies avalwayo erelocate ehanjiswa emashonaland beharare phezu kwalokho bephinde beyenza i-labour trafficking besusa abantu emashonaland bezothola imisebenzi ngapha emathebeleleni okusizisa ubuhlungu ngoba bachathe abantu abayi-520 bona kithi lapho kunabantu ababefuze ukuthi bebekhathi
selizacela imvumo kathesi lingayenzi lutho
angiboni ukuthi ilungelo lakho kuyadinga ukuthi ucele emuntwini ilungelo lakho ngelakho akudingi ukuthi uzoyecela komunye umuntu
sesikhangela ugwalo lolu lwe-petition kuthiwa lwalu-tribalistic lasayinwa ngabantu abangaki
okwinto okumangazisayo phakathi kwabantu bona ababebotshiwe ababezi-23 kwakunabantu abanamagama abantu besishonile ukuba tribalistic kwangikhona kuphuma njani ngoba kwakunabantu besishonile ababebotshiwe khona lapho abakurijini esemathebeleni ngoba thina sehlukanisa abantu ngomhlobo
laliyinhlanganiso yodwa kumbe kwakulezakhamisi
kwakulezakhamisi nangoba kulo mdala okhona ole more than 70 owayebotshiwe la majahana lawo
lo ngumnumzana Alan Mlalazi ilunga lenhlanganiso yemthwakazi youth joint resolution obekhuluma ecingweni ekobulawayo
izakhamizi zelokishini lemutuya edede ezedlula ikhulu sezidilikelwe izindlu ngenxa yezulu elinawo okumangalisayo izakhamizi ezikhulumele studio 7 zithi izindlu zazo ezakhiwe ngodaka zidilika nsuku zonke kulezi nsuku ngoba zingalungiselelwanga izulu elinengi omunye walabo asebethwele nzima ngumfelokazi ugogo Sophie Mpofu othi udilikelwe izindlu ezimbili uthi uke wancedwa iziphathamandla ze-Roman Catholic Church ezike zamgcina kodwa wabuyela ngekhaya sokuvuselelwe indlu ebidilikile indlu le iphinde yadilika njalo osokusenza ukuba athwale nzima ngendawo yokufihla ikhanda ugogo uMampofu utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi usedubeka kakhulu
lapho khona ludubo lodwa baba izulu njengoba lisina luhlupho kakhulu kugogo khonapha kudilikile
kudilike ezingaki
kudilike ezimbili eyesithathu yangani bancedisa ngokuthi ugogo uhlala yedwa kwangani bancedisa bejekajeka befake izitina bekudobha phansi lokhu kwenhlabathi hayi khona izitinadina
pho-ke kuyahlaleka khona mpo gogo
akuhlaleki sibili kufuna ukulungisa manje umalungisa kakho
umalungisa wangikhona mbani
akukho khonokho ngani bantu ngibacelile besikhipha izitina ukuthi zingahlali phezu kwami
manje uphila njani khonapho gogo
ngiphila kabunzima sibi okokuthi usukhulile akusela ndlela lokuthi ungazinceda ngani ngesikafu kasikho konke ludubo lodwa
ye abazukulu ke awula bazukulu ohlala labo
hayi angila
ye so nxa sesikhangeleke gogo ungathi ungancediswa njani khonapho
ukhulume nje nguye ongabona ukuthi angazama ukuncedisa njani nokuthi mina engidubekayo engikhalayo ingakhala kuphela izano lokuthi ngingayenzani ukuthi kumbe uhulumende nxa engancedisi ukuthi azongapheli indlu eqinileyo
ye nxa sesikhangela-ke izindlu eziningi ziyenziwe ngodaka pho kwakumele ukuthi bakwakhele enjani gogo indlu khonapho
lapho kwakumele ukuthi baphe indlu yesamende engena kuthi izulu lisina kudilike njengoba lonyaka liyanako kuphila
pho-ke kathesi nxa ngingathi ukhulume lo hulumende umtshele sibe ukuthi ufunani akukhulume gogo sizwe
mna ngifuna ukulungisela indlu yiyo into engiyifunayo ukuthi indlu yakhona ime kuhle iqine ngithi loba ngilele busuku izulu lisina ngaze ngavuka ngikuphi.
Ye, okwamanje utsho ukuthi nxa lingavele lini izulu uyabususenzani khona phendlela?
Khonapho kangilali anti kuyanetha ngiyabe ngiloku ngibhotabhota ngikhongozela amanzi lapho ngikhongozela amanzi lapho ngichitha amanzi.
Lo ngumfelokazi ugogo Sophie Mpofu owelokishini leMotuya eDethe esabelweni seMathebeleland North.
Siphinde saxoxa njalo lo nkosikazi Thembi Nkosi Ndlovu othi kumele kusetshenziswe imali yeCampfire ukunceda abantu beMthuya Township abadilikelwe izindlu.
Izulu liyana kakhulu ngabe izindlu zethu ngizodaka ziyakhiwe ngezigodo so ngikhuluma tesi eyinyizi yami iwile.
Ungazibongani izulu kakhulu zihle zidilike vele akulenye into elingayenza.
Kuyathamba kakhulu phansi then ngayengagcinanga iyadilika.
Liba ngaki khonapho eselidilikele izindlu tuzandla lapho ohlala khona?
Ngaphuma lapho endihlala khona umakhelwane ngibone ezintathu.
Nxa usukhangeleke ungathi uncedo lelulufunayo kuhulumende luncedo olunjani?
Nxa bengasincedisa ngemali yeCampfire.
Ngenjani naleyo mama?
Nyangize kuthiwa badubula izindlovu lapha phakathi egemu so imali yangikhona akukhani ukuthi iyangani.
Ubone ngazani ungayithola leyo mali ube suyakha kutsha ungathini khonapho?
Bengangincedisa phela ngiyithole angingayakha indlu engcono esamende.
Ye, mase sikhangeleke singathi abantu khonapho eMthuya ngabantu abanjani?
Hayi, imali kasilayo kugcwele kakhulu izalukazi lentandane and so forth, la mankazana nje azihlulekelayo.
Kwenziwa yini ukuthi kugcwale abantu abanje khonapho?
Akula msebenzi lapha asikhathwanga. Akula mandastri dead, industry i-1.
Iyiphi le industry elikhuluma ngayo?
Kule ceramics. Kula le main camp e-park asikhathwanga khona ngale but imisebenzi ngavumbuluka bayenza ukuthi mwana sekuru ngabona.
Bagcina bezigqatsha bona bodwa yini?
Ye.
Pho-ke lina libe seliphila ngani?
Akula singakukhangeza kuphela.
So
makukuyake kuthole ngugogo engahola elokuzenini emachegwini ngaphiwa kuyi-10 kg sidle nabazukulu.
Lo nkosikazi Thembi Nkosi Ndlovu ubekhuluma le Studio 7 eseMthuya eDethe.
Ibandla le-MTCT lithi umumo kwezempila kahle uqhubeka usiba mubi osokubangele ukuqonga kwenani labalahlekelwa impilo ikakhulu abesifazana ngesikhathi bebeletha abantwana kanye lozulu jikelele ikakhulu oswelayo. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Ophethe ezempila kahle ku-MTCT uShadow Minister enguye njalo umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle edalela iParliamente uDr Ruth Labode uthi lokhu bakubone ngesikhathi likomiti yethekelele isibhedlela seHarare Hospital ukuyazibonela. Wonke amalunga akule komiti avumelene kungakhathalekile ukuba bakuliphi ibandla ukuba ngempela umumo ungemuhle lapha esibhedlela hatshi eseHarare Central Hospital kuphela lapho bethekelele khona izolo kutsho uLabode. Lumumo usubangele ukuba abezibhedlela bangaze bemukela abagulayo kakhulu abayanga ngesikhathi bezodinga usizo lokwelatshwa kizo ngoba benganelisi ukuluhlawulela kutsho uLabode owake waba ngumqondisi wezempila kahle umedical director wesigaba seMathebeleland North kuminyaka edlule.
Uthi ubunzima obuseHarare Hospital aso Harare Hospital kodwa mina sengabubona le mpilo le UPH United Bulawayo Hospitals lapho esafike emnyameni kwelinye ilanga ntambama sazisaphuma kulokho kumnyama. Kulobunzima ezibhedleleni la abantu balala phansi balala emabhentshini omama baphiwa itafule bafaka abantwana umama lo mama khothame phezu komntana akhe ukuthi umntana angawi and imithi inzima ukutholakala futhi and labo omongikazi bathi kusebenzeka nzima lokuthi lithole imithi yokuklina lani lani.
Uveze njalo ukuba kunje imali enikezwe izibhedlela kuyizigidi ezimbili lanhlanu zamadola akwele milika kuphela ikanti zilezikwelede kulabo abazitholisa okudingakalayo zezigidi ezedlula amachumi amathathu zamadola kusitsho ukuba isilela ngezigidi ezilichumi lambili.
Sibangela ukuthi ilizwe liyalisela mali. Imali idliwe yi-corruption. Imali idliwe ukuthi yena omongikazi abasaholi kuhle so umuntu lo muntu sebona ukuthi yena kungabuya iphilisi manje sebenze emaphilisini ntshontshe khonapha ngiyethengisa manje sebenze enkukwini ntshontshe inkukhu ngiyethengisa yisi impilo yangikhona inkokhela support so ungundoda sibonele mzwana imoto ibuya iyabe lethi imithi ikanti ungahambisa imithi etsholojo sifanele ulandela nje uye bonke imithi lana isetshenziswa kuhle ngoba uzathi ufika wena ikulandele iphume lawo imithi la kuyafanele ukuthela amanzi phakathi kwegabheli elesikala
abe MDCT bathi kusobala kuba uhulumende wezanu PF esehlulekile ukuzilondoloza iziqondiso ezikusisekelo sombuso esimbeka umlando kuba alondoloze impila kahle kaZulu ukungazinikele kuba uhulumende wezanu PF lo ukuphazamiseka kokuqhutshwa kwemisebenzi ezibhedlela zezabelo kanye lokungathembeki kulolu hlangothi kwezempila kahle osekusibanga esiphezulu kulo uhulumende kusethusa ngesikhathi umumo uqhubeka usiba mubi ukutsho uDr Labote Ngomnyaka ka-2013 uhulumende ubikwa etholiswe usizo lwezigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola 500 million oluvelele enhlanganisweni eziphathisayo ikanti ubedinga izigidi ezingamakhulu amathathu nje kuphela ukuqhuba inhlelo zakhe ngaleso sikhathi. Lonyaka uhulumende munye ubikwa etholiswe usizo lwezigidi eziyisithupha zamadola 600 million ukusilela kwabaphatha umsebenzi osekuhlaselele oluhlangothi ukwedlula ezinye zonke elizweni ngokunye kwalokho sekubangela uqhelisa umumo ukuze ube mubi kangaka. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumavis Gama.
Umabhalani wedolobho leHarare umnumzana Tendai Mahachi uthi imali yokuzilibazisa enkulungwane eyodwa lamakhulu amane amadola i-1400 ayithola ngenyanga ifanele ngoba ayisebenzisi ngoba isebenzisa ukulibazisa izethekeli ezimvakatshelayo. UMahachi ubekhuluma lokhu phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngokubuswa kwezabelo izolo okwesibili lonyaka. UMahachi ubebizwe ukuzofakaza ukuthi imali ayihola ngenyanga inkulungwane ezilitshumi lantathu i-13,000 ifanele na. Ubemele njalo aveze ubufakazi bokuthi ezinye iziphathamandla zikamunicipal weHarare ezilitshumi lanhlanu zilelungele nalo ukuhola imali ezinkulungwane ezimbalwa izisebenzi mathupha zithwele nzima.
UMahachi sokumele abuyele edale lobufakazi obufunakalayo ngeviki ezayo. Amakhansila edolobho leli avotela ukuthi uMahachi amiswe umsebenzi ngoba engalandeli umthetho wekhansili. Kodwa umphathintambo wezabelo umnumzana Ignatius Chombo wagenqula lesi sinqumo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lo kansila weSouthton umnumzana Peter Moyo. Yena othi ngabe idale lephalamende lisebenza ngemfanelo ngabe uMahachi uyabotshwa.
Ngoba ungabona umuntu sasibatshela ukususela kudala ukuthi asinwitshe abantu laba ama-summer schedule lawo. Kathesi sebembizile bona ephalamende ngwabo wayobanika izimdola, isheduli yezimdola. Yikudelela okokuthi alobani iphalamende elamandla sibili sibili. Ubeyangasoze aphume khona phana uyahlabotshwa i-contempt of parliament ngoba nxa besikulabisi into abayifunayo be-EU iphalamende kufuze ayenze njengakhonokho. So amboni ngathi umbe kuzaphathisa ngoba laba abantu ba-divided. Abanye bayamsupport, abanye vele ngabamsupport. Bafuna into ezihambe. So amboni into ephumayo.
Lina njenge council likuthatha njani lokho?
Thina vele kasimi siyabe siyenza ama resolutions zethu sihamba kuzaphuma kusasa ukuthi khona umuntu wayebulala izinto ngubani i-council yayenzani kathesi sesifake forensic audit yethu kasimi i-report yabo bazasipha basitshengisa ukuthi khona kuyini vele okuthatha indaba ngoba ngile hope yokuthi abantu esibanikileyo lo msebenzi ngabantu abaprofessional abekhembelisalabana ngabantu abayenza umsebenzi wabo professional people abazasinika i-information esiyifunayo siza kuthatha ukusukisela khona hapha.
Kanti manje balithembisa ukuthi bazayikhipha nini information yakhona?
Sabanika ukuthi khona in 21 days ufuze babe sebesinikile. So baphakathi ukuthi bayenza umsebenzi wakhona. After 21 days sebesinika sesibona i-report yangkhona sesihlala phansi ngenkansili. Siyabiza i-emergency full council sese sikhuluma ngalo udaba lwakhona. Sibona ukuthi siyangaphi ngoba kathesi sikhuluma seze nje. I-council ivele kayimi ukwenza umsebenzi. Siyayenza umsebenzi njengokhuluma engakwenzayo last time laphana ukuthi khona sizama ukuthi si-downsize ama-directors from 15 to 5. Siyathi 6 lo town clerk sesikwenzile konoko yintemba bazaphiwa amancisi incwadi zabo this week ngoba sivele sesithi siya kuma elections tole sokula ma director inqumbi yama director uswele ukuthi kade vele kukhona kuyenzakalani sihambe kuma elections tole vele sokwenzwe ezinye ama resolutions abanye amabi okumangalisayo. So siyazama ukuthi kona silungisise imesi yona le.
Umnumzana Peter Moyo ngukansela wedolobho leHarare eSouthton ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekhona le eHarare.
Lamuhla emthethwandaba wePitoli lapho ukuthoniswa khona oyisigoga uOscar Pistorius ngecala lokubulala intombi yakhe uRiver Steenkamp. Ingcwethi kwezolwazi lokwenzakalayo iForensic uKenneth Johannes Vermeulen uthaliswe nzima ngokungenzi umsebenzi ngemfanelo. UVermeulen kuthiwe achaze kabanzi ngenduku yekhilikithi athi umama ngalelwa wayisebenzisa ukugqekeza isivalo sesisambuzi. Lesi sivalo ebesikhona emthethwandaba njalo siveza ukuthi sagqekezwa ngumuntu ominyenyawo hathi ongelanyawo njengokutsho kukaPistorius. UPistorius uthi ngemva kokunanzelela ukuthi wadubula uSteenkamp wazama ukugqekeza isivalo sesesambuze esasikhiwe ngenduku yekhilikithi engelanyawo zakhe zokuzibazela wasesiyazithatha wakhahlela ngazo umnyango waze wavuleka. Lanxa isivalo besikhanya ukuthi satshaywa ngumuntu omileyo kuswelakele ubufakazi bengcwethi. UVermeulen uthe wayengakucabanganga lokhu ngoba engabuzwanga ngabanye bakhe ukuthi akucubungule. Icala leli liyaqhubeka kusasa sizalithulela okwenzakalayo.
Ku live talk lamhla silipha ithuba balaleli lokwethula imbono yenu emoyeni ngokwenzakalayo empilweni zenu esithi yi open mic.
Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Angalaphuma lendaba ashona lendaba angalaphuma lendaba angalaphuma lendaba ashona lendaba.
Kuliphuma lendaba namhla sikhangela udaba lwabo baba abadlwengula abantu babo abangamankazana. Umbuzo omkhulu esiwubuzayo ngokuthi kanti kuyabe sokutheni nxa uthango solusidla amakhomane. Umbuzo lo uphehlwe inhlekelele ephume kuphephandaba leChronicle emunye ubaba oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanhlanu. Umnumzana Killian Moyo yena oyetheswa icala lokulala lomntanakhe oleminyaka elichumi lane 14 years waze wamenzisa abantwana ababili. Umoyo ubotshwe ngamapholisa emzini wakhe esigodini izolo esetheswa njalo icala lokulala lamantombazana asakhulayo amabili angabantwana babomakhelwane lawo wawenzisa abantwana. Umoyo wabhujelwa ngumkakhe njalo ubikwa esithi idlozi lomkakhe yilo elimtshela ukuthi adinge omunye umfazi ekhaya. Wasekhetha-ke ukwenza umntanakhe umfazi. Omakhelwane bakamoyo bake bazama ukukhulumisana laye ngehlazo leli kodwa wabethusela ngokubatshayisa ngombane. Siyawuphosa njalo umbuzo wethu ikakhulukini bobaba. Kambe kuyabe sokutheni nxa uthango solusidla amakhomane, inkuku sinatha amaqanda ayo. Kulobuthakathi phakathi na kumbe ikuxhwala nje. Sixoxa lo siyazi ngalolu daba umnumzana David Mkhabinyana Ngwenya.
Undoda lo ngithi mina yena olala lomntanakhe eqambe amanga ethi umkakhe nguyo ovuke idlozi wathi lala labantu abakho ungumthakathi yena ngokwakhe kutsho ukuthi nguye wabulala umfazi wakhe senzela ukusala eganga labantu abakhe. Njalo ubuthakathi bakhe bugcwaliswa yikho khona lokho ukuthi ethusele abantu nxa bemkhuza ukuthi uzababandula uzababanda ngombane. Yena ngokwakhe ungumthakathi ayisiyonto angacatsha ngayo ethi idlozi lomfazi wakhe yilo elithi kalalela abantu abakhe. Yena isigangi sibi sakhe okugcwaliswa yikwethusela kwakhe omakhelwane bezama ukumcebisa ukuthi kachinto yakhe. Yena othi oqala mina ngiyambanda ngezulu yena ungumthakathi umuntu omubi phakathi kwesigaba njalo uzafundisa abantu into embi khona ukuthi uzibone umntanakho ubufazi into embi kakhulu. Akula mvumo lokho akwenzayo njalo kakula ndlela angacatsha ngayo ngoba yinto embi kayila siviko kakula hawa angacatsha ngalo.
Uyacho baba Ngwenya ukuthi ngomthakathi wezigodo lo kodwa akwenzakali ukuthi ngomuntu nje omdala oxhwalileyo akulabuthakathi obukhona njalo akulambani okhona ahlala esethisela abantu ngawo
ukuze thusele ngentwembi enjalo ukuthi ukuthulayo igcwalishiswa isenzo sakhe esibi ukuthi azifakazi ukuthi mina ngiyabulala kuthi ukuthi la zizakhamizi zakhona lapho lapho ekade zihlala khona zimbona engumuntu omubi singaze-ke sitho ukuthi uyethusela nje mahlayana ngoba wethusele wazalisa umntwana wakhe wazalisa abantwana bezakhamizi ebethusela ngento enjalo kutho ukuthi ungumthakathi wezigodo
wona umbane nxa sesikhuluma ngesintu yisikhale sibukhali kakhulu esesatshwayo ngabantu kokuthi sebeze besaba umbane besekele umuntu eganga esigabeni
kutho ukuthi kuyisikhali esibi nxa bevele bemazi ukuthi engayikhuluma into uyayenza kuyisikhali esibi esigabeni kuyenzakala ukuthi emntwini onjalo nxa bemazi ukuthi lwana legama lakhe kaliqanjwa ungambiza ngegama uyalahleka bakuchayela amagokoko usuwumana egangeni ungasakwazi ekhaya kutho ukuthi abantu abanjalo ubuthakathi babo buyesabeka kufanele izakhamizi zimesabi ngoba uyabe ekhuluma into ayenze
kusadliwa ngoludala baba Ngwenya babekhona yini abantu abadala abaxhwalileyo abagangayo abalala labantwababo njengaye nalo ubaba engatholakala elecala letheswayo
ye kwenzakala ukuthi babekhona ngiyakhumbula esikhathini esedlulayo eMontoro ukhona ubaba laye owazalisa abantwabakhe wakhipha amazwi wona lawo awubulema okuthi umkakhe nguye omtshela khona lokhu umkakhe wafayo yikho into enjalo ikhona eyenzakala usathane ovele ukhona phakathi kwabantu yikho umuntu ovele esenza into embi engajayelekanga ubizwa kuthiwa ngumthakathi ngoba wenza into engafunekiyo esigabeni
isintu sakudala sona sasiluphatha njani udaba lomuntu otholakale esenza imisebenzi engalunganga esigabeni
babe botshwa inkosi babe le ndawo lapho abaxotshelwa khona abanye yibo ababebulawa entabeni zabathakathi esizinda ngale babebulawelwa zona lezo indlela ezimbi abanye babexotshwa basiwe endaweni okuthiwa izikungwa emagushwini ukuze bayidliwa zimpisi amakhiwa angakaxotsheli abantu kulezo ndawo kwakuzindawo abawuxotshelwa khona abantu ababi abezinto ezimbi esigabeni
kwakutholakala yini izinduna kwesinye isikhathi lazo zimesaba umuntu zisesaba ukumlanda njengaye nalo obikwa esethusela abantu ngombani
ye izinduna lazo ziyakwesaba ukufa esabe ukuthiya abantu abakhe imuli yakhe ngesigange esilamandla kasathane yikho lazo izinduna ziyathotshobala ukuthi ha ngizahlangana lokubi kodwa-ke uyabe zivele zimtshela ukuthi into yakhe kayiyekele yikho ukuze kufike esigabeni sokuthi ngabayibulawa ngabayixotshelwe endaweni zabo bayihlala bodwa bayeloyana bona khonayo
lingajika awokugcina baba Ngwenya ngendlela abantu besilisa abamele bephathe ngayo abantwababo ngenhlonipho lanxa nje omama wekhaya setshonile
kuqakathekile engakutsho ukuthi abantwabakho abesifazana ngabantwabakho akula mvumo yokuthi umbone ubunqunu umbone umfisele emoyeni ukuthi ungalala laye njengomkakho kuyinto embi khona lokho ngoba nxa kungenziwa kanjalo sizatshiya emhlabeni usiko olubi ezimulini zethu lokho yinto okufanele ukuthi abantu bayiyekele leyo ngoba iyesabeka kungayisibo abalokhuzayo bodwa abantu ababo bodwa konke kusiza kubomalukazana yisho izinto okufanele ukuthi abantu bachiyane lazo ungumntanakho labo abamacawe yisho izinto okufanele ukuthi bachumayele ngazo emacaweni ukuthi abantu bengazi babamba abantu ababo iganyavu bebenza abafazi ayikho into engusathane ukwedlula leyo
umnumzana David Mkhabinyana Ngwenya ngosiyazi besixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamilinkomo
lo sithandekile mhlanga sesilitshiya ku-Studio 7 Live Talk.